uzibuse owakusasalo osimjabulelayo ngozibuse owasetshenzelwayo ngawo ke uqhakathekile ukuthi simjabulele sicelebrate ikukhululeka kwelizwe lethu ebugqilini bamakhiwa amaBritish. Ngawo ke kuqhakathekile ukuthi kathesi ukucindezelo lolwana olwalukhona sasiluyetheselwa ngamakhiwa salususa ngokulwa impisa ilwayo eyasilethela inkululeko lapho okwathi amaqhawe amanye alele emakuthuleni angaziwayo ayegangeni lapha asilahlekelayo elwela ukukhulula ilizwe lethu leli. Nguye uzibuse simthokozelayo lo ukuthi sithokozela njalo ukuthi umnotho siwuthethe sawusa ezandleni zabantu belizeleli abansundu, yibo abanikazi bomnotho. Kathesi sikhuluma sinje umhlabathi siwuthethe, sikhuluma sinje abantu emamayini bayenza amabhizinisi, indlela usokusetshenzwa ngayo kathesi ukuthi ihulumende iqinise ukuthi incedise abantu belizeleli ukuthi babe labo yibo balamandla ukuthi baziyimbele ama ezenjiwayo lezi konke lela amabhizinisi. Ngokunjalo futhi ilizwe lethu lokuthula, ukuthula okuhle kakhulu okumangalisayo.
Lithini kulabo abathi kulalutho lokuthakazelela ngoba abantu bayadubeka eZimbabwe?
Kulilungelo labo lelo, kodwa kukhangele phela Nkomo, thina sizayekela njani ukuselebrate kuyikuthi konke lokho engikubalileyo ngithe mina uhulumende weZimbabwe ukwanisile ukuthi enike abantu umhlabathi. Iyinto eqakatheke kakhulu. Abantu ubaba uNkomo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala lithi lima, imali isemhlabathini. Yebo kambe, kodwa ukuhlupheka kwabantu kukhona sibili, asingeke sikubalekele lokho. Abantu beZimbabwe bayahlupheka, bahlutshwa ludaba olwalethwa ngama-sanctions. Ama-sanctions yaletha ukudubeka okukhulu lapha elizweni leZimbabwe. Siyazi injongo yawo ama-sanctions yikuthi ayenze umuntu ohluphekayo osemgwaqweni ahlupheke kakhulu, azenze umvukela. Engayenza umvukela ke ebese kudengula uhulumende okhona, labona ababakwenzayo bese befaka uhulumende wawo, bese bebuyelwa yikho khona okukade sebekuthathelwe njengomhlabathi, izinto ezinjalo, izinto ezinjalo yibo abazidingayo. Bese bebuyelwa ngamamayini ebekiwo, konke kube kiwo, umkhonomi welizwe ubekiwo ezandleni zabo, yikho abakukhalelayo khonoko. Ukuhlupheka kwabantu kwenziwa ngabomo, yinto eyenziwayo nje.